Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngiphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma noma ngowayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilibe zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona loko engingathi kukhanye ukuthi ipressure ngikhona yiloku ichazi walungela abanye abanye kuloku ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa, zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni eziwethu le izolo, inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo MDC kwelebhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma noma ngowayiphi iphathi, uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Ngikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigeza izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende uthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lowo ekudisappear kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho muntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappearswa ngubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona elolunya ngakhona ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappearayo labo, ngoba uzomane angeke ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions okuthi angakhulumi noma yini. ngoba lakhona lokhu ngamanye amaplans wabo abawenzayo ukuthi umuntu bangamnikeza ama-condition bethi asifuni kuthiwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu, kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama-condition ukuthi angatsheli muntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka-21. Maningi ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesifiso, njalo alesifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana nalowo ndoda othathiwele. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhla ka-21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kwele Bhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobho lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi itransformer kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimompofu yena ohlala kuward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla leMDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engingafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ithazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelayo. Ithe every ward etown lapho kulama ward angu-6 wonke ayele mgodi, but imigodi yonke yaqinisisile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu abayelokhu belandelela lo belandelele lo belandelelelwana baze bazokucina ngalo esigabeni enhlala kiso mnithi wakhona sekushiye wona ngoba yiwa usugcwalelwa ngabantu bonke abethawuni yonke. So bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho kwabe kupontshwa khona kudala, njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya seyabola phansi. Iprocess zangikhona akhanya ngani seziziningi kakhulu njalo kazizisiyeke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngapha amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga
kumain water supply ema-ofisini akula manzi nje avuza eqelini ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka sokugcina sokungani nje kuba lokhu ngamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisa nalana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile, but kamboni ukuthi wonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathelana amanzi okubangela ukuthi anytime ungaqhamuka ingozi. Abantu bebengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khonapho esihlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelanibi kwanisa ukuhlangana la manzi lana abantu besine benatha amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalele ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abakhansilers abe-MDC kuhlangana bezani nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimgodi nale yayigeziwe njeni imigodi ekona njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi izama-MTs alapho abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho yokuleli ma-east dlula nthi nguminista yabonakala nje edlula nje etown angeke ukwanise ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulumela ithi zivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo yokuleli ma-east ngabantu abathi babonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lwamanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandikile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho enke ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakamba ukuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheyili eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimoto abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhamba besiyaphanda emfuleni umfula okhona emacingweni yabembala khona ngumatoli uyakwazi lenyamazana eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukusa zenzayo but abantu bacina besebenzisa nalawo manzi
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubone ngani ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlulayo salonqoba lanxa lwatshontshwa asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi nasikwazi kulelinye idamu elimele lipontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho redi amaplani abasegugile njengabo nje bezigugile abaselaplani enti abangabuya nayo
umnumzana Trimompofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla leMDC ubexoxa ecingweni losithanekile emhlanga weStudio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili maWest edale lePhalamende umnumzana Dingo Moziphoti olilunga leZanu PF Umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma.
Ukuswelakala kwamanzi esibheni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe. Yindaba esiphezu kwayo. Ngikhuluma kanje ngimelele amarigi avela e-District Development Fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya. Ebulili maWest ukuyakwenza umsebenzi. Kungayisikho kodwa lokho siswami. Ebulili maWest yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila. Kodwa ke hayi, mina ngingu-MP olamawala siswami. Sengibhote wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje. Bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngitshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha nalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha iy'ngqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini yokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyake yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresident wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba umthuli Ncube ohlonitha ilizwe lonke leli jikelele ukuthi azongena esikhundleni lesiyana siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba umthuli Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kuze ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yesejafeja ubaba umnangagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa so kumele njengamaZimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakani ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokhu sinzimbi okay I'm telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikame ngendlela esifisela abantu bazise emakhaya abasithembayo abasalethemba udokoza lothemba lona lolu lukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingo Moziphuthi umela isigaba sebulili maWest edale lePhalamende njalo ulilunga leZanu PF Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi abemoli kaMgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfama. Ipepa ndaba le Chronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake nifonele mina, ugawulekile ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle ngoyichibizina kodlamini etsholotsho. Ake ukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngifonele mina ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi urabe yiswayili athi abona ingamisika afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azubuhlungu. Ube nguteacher efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona wehluleka ukuba nguteacher. Manje sefuna ukuncindezela amateacher ngoba sesidlalezana, sincindezela odokotela ngoba sesidlalezana. Akekele ukuncindezela abantu betsholotsho, ayekele abantu vele abamthandi izinzo zakhe. Kanti yena akabonti abantu abamthandi. Uzathi uright nezondo, uzondo wabantu bonke. Bonke abantu betsholotsho bayamzonda. Uzathi uright njani? Ugawula ke mebakithi kumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirekhode uyithumele baba, uyithumele kustudio 7 iretweni. Ugawule ke emuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le pelandaba. Wazama ukuyisitolo kwakhe etshibizina kwamehlula. Usengene kuzano, usemele izano. Akasebenzi kahle kuzano, uhole kahle kuzano. Yekela abantu bezihluphekela uma bezihluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonke sithi uma ebona ingqamu iyasika, ebelonke lula. Ingqamu uyibona iyasika, ebelula. Akekele ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele, kenzi kahle. Ngimazi kahle, wayefundisa ephelandaba primary school. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela behola. Wazuthi angena kuzano PF sezenza utsotsi sefuna ukudla ngezano incindezela abantu. Asiso bantwana bakhe dini. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebonto etshotsho akula development akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From etshibizini siyetsholosho umgwaqo owatshiywa ngusmith lonke njalo akazulungiswa. Isikolo sakudlamini mbulu isecondary school lonke yatshiywa ngusmith njalo lonke njalo. Iklinika yesodaka yatshiywa ngusmith njalo lonke njalo. Isibhedlela sephumula mission hospital satshiywa ngusmith sinjalo kwesinjalo. Ukhuluma ngedevelopment yipetu yintshintsho tshintsho lukamnanga. Akula nto itshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with state force? Bangaphi bangabamba? It's G40. What for reason? Abamvala manga. Nonsense.
Sawubonani basakazi beStudio 7. Lokho ngilalele njengane zonke izindaba ukulathwa kwamgabe lalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esethuleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho ukuba bezinjani bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard izohluza lolu daba. Ngikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadobe ibhomba bacela i-FBI. Kuyaphuma lokhu, sicela sifile uhulumende nxa esethuleka amapholisa akhona azame icebo bacele ama-SAD FBI ye-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu ngicabanga ngo-Edgar Tekele, ikhwalelo walibulala u-Adams. Kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Inkomo wakhuluma athi Tekele, I will not talk to a murderer. I-ZANU-PF ruling party, they must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfuta wodela omkhulu olokhe enyamalini. Bonke jamara, masi khumbula sifile emuva njalo futhi ne-Cookground. Yindlela yabo abayenza okwenzela abantu besale. Baqeda abantu abandebele. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala uthethe masini wagongodwa abaningi abaningi kakhulu. Kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi umtasa umfundisi omkhulu wathi yena evula vesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa lazo ziba buhlungu emzimbeni yethu hayi kubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ungekhiwa namhlanje abantu esibhedlele bayaphila ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa azange beyenziwe njalo bacatshiswe.
Salbonani basakazi mpanga zethu eGaborone siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi isicelo sethu esikhulu ngesokuthi sicela ukuthi lisibalele imilayezelo yethu yini elisinxusayo sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo okusikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo le minye kanye ke isinikele utho ngitsho ngoba abavumeli lutho bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni uThabo Mbeki Malema wasitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika ngokuvikelana ubugebenga ngokubabaza umgabe phambi kwethu isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni athi umgabe waleli umgabe kalolanga ilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalo PF ungenele muva esiba ngumabhalani kasomlwelo wenkululeko yikho kuhlungu ukuthi kubabaza umgaba phambi kwethu sicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwana uhulumende wababulali ubulale waze wabulala nomkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho leZipra ababulawa aqeda yiZANU PF ekhokhelwa umgabi ikukurawundi yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lona kalele ngokuthula alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi balele ngokuthula na asilaxolo kulokho
balaleli uhulumende engazodlala ngabantu uhulumende nguye abantu bengahlali belokhu besithi kucatshangelwa uhulumende nguye otshontsha abantu kungani kungajontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumente ongasoli izenzo zikahulumente kungani kungajontshwa abantu
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Ziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela ubikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats.
Sanbo, bo, 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 sanbo na ngape makhaya, yeah.
zani bonani nonke dumelani mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho lawo mhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokeli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobhu le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu le-Facebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjini labethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo-half past 6 olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.